kuyakhala ukwenza amalungiselelo lezi zinto zokuthola nje vele isikhathi samapolisa vele amaningi afike khona lapha ngiyabona aqale esafika ku isikhathi sokuthi isikhathi sokuthi amapolisa ngoba si akade sebekhona khona ngaphandle kukhanya bebebuye ukuzolisa umhlangano ukuthi ngiyaqhubeka so ngasithi ngizama ukukhulumisana labo ukuthi sizwe ukuthi ngiyazizwa kwase kuyikuba nje nalokho okuthiwe ngizwe ukuthi ngiyibizwa asikuthi wathi ke kelingwane sekuthiwa ingxathi bengathathanga kade belaho ngaleso sikhathi ngasebefona ukuthi ingxathi beyathatha kodwa ayona ingxathi ikhona ethiwe ukuthi umhlangano uqiwe usizalivumela iqhubeke kwase kufika ikhona lokho ukuthi ingxathi ikhesiwile ngasesukule yahamba and omunye wasekuqala sikhulumisana nabanye ngabatsho ngomunye ukuthi hhayi siyabazela thina sikhiwe ukuthi sizolistopha ukuthi lingangene leyo sale ukuthi singene phakathi
kokuthi umhlangano awusayenziwangaanamhla
usayenzakalala bekwehlule ngoba besekho sikhingana kuma-meeting manje siphume kwenye imithini kade silayo ngaku-after 2 siqeda uphuma kuye ebese sikhuluma naye nalo onguye umabhala incwadi aphinde futhi ayikhanzile uzopretendet abandiza kuthi ngukapita sikapita onguye okhanzele ukhuluma ngu-tribunal
incwadi leyi kutho ukuthi isikhanseliwe umhlangano awusayenelisa ukuthi ube uqhuthe
isikhanseliwe ngokutsho kwawo kodwa asikayitholi noba siyitholanga leyo ncwadi elisho ukuthi kukhanseliwe ngoba ma kuyukuthi sebeyikhawunsila imele ukuthi bathathe le-original abayi-ishuwe and then beke sebesinika eminye asinayo leyo ncwadi eshiwo ukuthi umhlangano ukhawunsiliwe bona bathi bayinikeze omunye umuntu kodwa kunarekhodi ukuthi kunezinto abamnikeze leyo ncwadi
pho njengebandla lithethe sinqumo bani liza kwenza njani
thina esikhazeleleyo ukuthi siqhubeke nemhlangano yethu ebesiyihlelile njengoba ngithile ukuthi njengama-special conference okuyikunye futhi esibe sababuza ukuthi kanti i-risk yemhlangano wethu ingathi ngoba umhlangano wethu ukungathathi ngisho abantu abaningi kungekho kuphabhulisha ku-advertisemanga ukungumhlangano nje o-private so uhlupho sesilalo selisemapholiseni ngala ngoba already namanje njengoba sikhuluma kukanje sekungama-party 4 to 5 amapholisa lethu egcele wolini avalile amanye aphakathi kwewoli avalile ukuthi bela akulamuntu olayizela phakuwolani ukuthi ukuthi bazaqhubeka futhi kusasa bayohlala futhi mhlawumbe kuzoba ngamalanga amathathu
okwenza bengafuni ukuthi umhlangano lowo uqhuthe kungaba kuyini bake balichazela na
sizangele ukuthola izizathu zakhona uma sesifikile manje bathi bona lezo zizathu zibhale encwadini kodwa ma udingisisa kungathi ma bekhuluma ngakho kade bona indaba yokuthi abana i-manpower enough kodwa ma ungakhangela namhla bekulamapholisa afika over 50 akadlala phansi ekhona ezomthi umhlangano kuye kulula ukuthi-ke badinge abantu babuye emhlanganweni lapha abazokhangela bayedisane nathi ukuthi umhlangano ubenokuphuma yona emhlanganweni eminyeni esesike sabanayo phambilini ama-amapholisa athumela abantu ababili kuphela mhlawumbe.